So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
I-system yeZANU-PF ine-dictatorship, kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke uMnangagwa lo Mgabe, uMnangagwa ukhanya eyi-worst dictator okudlula uMgabe.
Abebandla le-CCC batshele umhlangano wamalungelo oluntu owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa muvi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Indikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abe-lesbian, gays, bisexual and transgender LGBT bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano eziningi-ningi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique Joint Permanent Commission Corporation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu eleMozambique lapho se lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Maere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele-Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abaningi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. UMayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana, wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu, yena othi amqodo amazwi kaMayere.
Umbuso webandla leZANU-PF uvele wona ungwe-dictatorship. I-system yeZANU-PF ine-dictatorship, kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke uMnangagwa lo Mgabe, uMnangagwa ukhanya eyi-worst dictator okudlula uMgabe. Siyakhangela izinto esezenziwe nguMnangagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngodlingo 2017 seziziningi kakhulu. so sokusethusake sokukhanya ukuthi uMnangagwa uWesi udlula umgaza and singakhangela imbali uMnangagwa ngesikhathi seGugurawundi nguye ayengumminista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa siyakhangela sefake oba uminister of defence njalo kwiminyaka edlulileyo yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve short sleeve na eduze lombuso uMnangagwa avela kwenzayo kuwesi kube udlula kukamgaza ngamafithane sengathi uMnangagwa ayebevele yisigijini sobubi embusweni kamgaza ngokunjalo-ke ube ngumntwana ofunde wamasa kakhulu-ke ububi le-detectorship yikho sesibona wakho umbuso-ke usumubi usuwesi obudlula kamgaza.
Ungapha imizekeliso embili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi uMgabe kazange akwenze okunje kodwa uMnangagwa uyakwenza.
Ngikasikhangele udaba lukaJobu Sikhala osekwanise umnyaka evalelwe engathithwa bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala lerephu engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-treason asomacala wetheswayo kodwa uvalelwe kuze kufike lamhlanje kuzaze kufike ukhetho evalelwe uJobu Sikhala yinto embi kakhulu yena leyo bese sikhangela le bhili yena le efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni ibhili esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibhili engazange ibe khona ngesikhathi sikamgadi ngokufitshane kwakhona khona lokhu iyatshengisela-ke ukuthi uMnangagwa-ke ulocuku-ke uyadlula uMgabe khatshana-ke ngedetectorship.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kaMahere.
Mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho. Kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo umuntu lelungelo ukuthi akhulume iloba ngonanjani ngobani. Kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu nangomuntu ophuma esiyaphandle esiyakhuluma ukuthi uMnangagwa mubi ukwedlula umgazi. Uyazi khonoku kuyadanisa kakhulu ngingakhangela ukuthi into naleyo ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazi ukuthi uMnangagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqethisa umbuso kamgaza ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tswandirai wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula o-Tswandirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye wavumla ngitsho lokuze nama-political parties amuntu ahlale phansi alungise iy'ndaba zabo ezihluphayo i-Poland wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka. UMahere ukhuluma khonapho kuyikuvuleka kwespace sokukhuluma kuhle ukulungelo loluntu okuvulwe nguMnangagwa ngesikhathi sikamgaza abantu babekhuluma bekuthalaza.
Abe-CCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kaMnangagwa yikuvalelwa kukaSikhala ejele leChikurubhi lapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa.
UJobu Sikhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende i-judiciary legislature le-executive kodwa nxa sokuzakhanya sokuzadingeza indlela ukuthi uMnangagwa aphinde phinde ephenduke elwa ngumantshi ayeba ngujaji ayeba ngu-prosecutor general ngezinye ayengenela indaba kanti ingani kuthiwa sikhuluma nge-rule of law kungani sikhuluma nge-rule of law. I-rule of law yekhona eZimbabwe elizweni lethu yashe banana republic le so sokumele uMnangagwa kengene ekhothi ethi khululani uSikhala kuyicala lakalaka yiko kumele kokufunwa yi-opposition.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF. Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutshwa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lonyaka. UChamisa utshele iStudio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uza kwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezitshiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika ikakhulu ezansi yalelizwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli yamasoni Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Sithan Chirodza isikhulumeli se-TCCC koBulawayo ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu okuthi abantu abavela phandle kwelizwe kumele bazwisise. Kwakuqala i-voters role e-ZEC ngoba sibona ukuthi i-ZEC ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu izinguqu laphana unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayinela ukuthi unompembe kala hlangothi kala bandla kala team yebhora abe eyisekela kumbeni eyifavor nxa sikhuluma ngesikhiwo. But okwenzakala lapha ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele asekelana le-ZEC njalo amabutho ayabe ekhuluma mgceke ukuthi basapota izane. Khonokho kubi yinto yokuthi abantu emhlameni kumele babekwazi ukuthi kukhona lapha ezweni.
Khomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu bezanu PF bechaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhunywa nguChiwenga onguyu umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Sikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo Job Sikhala labo Jacob Ngalivumi ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imhlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile sibona ukuthi kulelizwe vele akukho. Abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli se-TCCC koBulawayo. Lanxa sekube lentuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane eZimbabwe lokhe besabhekane lodubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le United Nations International Day Against Homophobia, Biphobia le Transphobia mhlaka 17 Nkwenkwezi, abe Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi basebenza gadalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni ye Girls uChesterfield Samba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kawutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye, uProsperity, uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo e-LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uZulu umhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga e-LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le-Africa lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uZulu ukuba axhasane labakulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Kimi i-Ida Hobbit lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uZulu weZimbabwe ogoqela uMnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuchiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights civil kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini. Njalo omunye wabo ngusomabhizimusi we-Plumtree, uMnumzana Limukani Khupe ohlala e-Range Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Bednico Ncube utshengise intathelizindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa, kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini. Uncube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafasitela lezivalo ngama-burglar bars ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba uStandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo uMnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Wena ngokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwa ngamapolisi bakobulawayo siba lehlupho olukhulu labona abantu abagamle iziqiwo lezi zihamba zitshintshela abantu, ezirobha abantu, zihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhanya bebanjiwe lanxa singavele ekhotho ukuthi libo kodwa iqiniso lokumsebenzi omuhle, sibona ngathi kuzehlisa inani labantu adekelele ukuqala ukuxokozela phandle lapha. Njalo sithemba ukuthi ingxa yamapolisi engaba nabo bangathola abanye babo ngoba bazabe nxa i-information biro bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi benjalo sesifisa ukuthi njengezakhamizi ziyasisebenza kuhle amapholisa nxa kule nto enjeyalo esigange hlaza amapholisa asiwathiyela besezimisebenzi ukuba ngathi sisinde empilweni yethu singajenzile impahla zethu njalo singabulawa ekuhambeni kwethu.
Uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvelele ubhahile yini edolobheni lakoBulawayo?
Yebo, uhlupho lukhona ngeke ngazo sibe soluneenkodolo zelesiza lapha lalapho so abantu abakhona abazinanda abathala amahluka nabakulezi sikwedi embalezi bajoni kangalonke zokuthi ababonele ngalibabonele ngalibabonelele ngathi so-ke singathi thina obakhona bakhona so-ke ngileqiniso lokuthi laba abanziwe kuzeshisa inani sethemba lokuthi engxenye labanyangakabantu abazabanje kodwa-ke iqiniso ukuthi abantu basebenzi nayakwazi ubulawayo omhle kamsibanjela abanebatawoza ngoba ngibone ukukhitshela laphana abantu ukuthi abaebizobakhangela kawakuwatshentshelela abantu zamala umgqiza mukhangela isiteni njalo amatelo ngaba nje abanye akaibumbili kancane banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya kancane kodwa ngibona ngathi hayi nani liza kwehle ngoba kade njekasesisebenzi uma ungazahambe yonto esaa abantu engele ezindlini gathela impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-burglar bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kubalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlezi indlu yomuntu kufanele sizivike amabhazi ngiyabumaubala bekhona sibe leqiniso lokuthi le minyango yethu yayikhiye okuzayo siyafaka sibe lama-wenilana aphakathi kunawamchathekile njalo sethinakhona bofudi vele indawo ezinyeso sikhuthaza abantu lezimota zethu ezinye abantu balaithi imota phansi izezigqeziwe khona kubana sekubalekele nxa kungavi imota ziye emakhapasi lo kuhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kunesuku babulawa namagesango esikhathi abengekho abantu amasela asukathathe ithuba khonaphana so kuqalele sucwayiswayo sikwenza kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidlasa sibe lomlanda sihlale nethimbini kwenza sivikele ukuthi yontelakele amasela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi wembhobho sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni?
Kuba buhlungu ukuthi ngabasebenzele leyo mbhobho sebesebenza ukuganga kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye labaphoyisa ngasezixabe zambufethu abantu kaphana abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngosomabhizimusiye kodwa badinga kuyile imbali kakhulu bayidingisa ukuthi iyisimo bani kodwa sizame ukuthi singeza kubalekela lokhu umbobo ngawunika abantu bakhanya kodwa uqhathe kuleyo ukuthi izinto ezakhamiza sifulela amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu kana abantu abalembobo lezikhali zamabhemba laba sibathele amapholisa wenzithi masinyelekwa abantu ngoba impilo zethu zikhathiziwenazivikeleke lezi ziphile bese sibona njalo amapholisa ukuthi abaqhubeki ngomthenzi omuhle babambe ezinye izikhili zikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqho lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi. Abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilumkhuhlane. Kubika uEzra Chisasibanda.
Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo nganomkhuhlane. Umnumzana Bhuni Ndlovu wakonhlupho eKhezi ubele nkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endeni lomnyama kade senzelele 2 ezinye kwabe ezingu-2 zona zivele ziyaqhuqa kuthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane welamskin inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapuntupuntu. Ayilamskin yona leyo ezinye uphomba ukuzifela ungakwazi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Mnumzana Sikhwili Moyo wekhalanyoni emangwelayo udabukile.
Bende nkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalo mkhuhlane wokuqhuqa lo welamsamo. Khona lonyaka nalo odluleyo kube le drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Innocent Ncube weMambale ko-Chief Bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomazi sei inkomo zifikelwe yimkhuhlane eminye sade siqala ukuyibona
kuthola ukuthi i-veterinary ayiyazi.
Umkhuhlane we-lambskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo nanxa kuqanda. Uthi usebenzela ugatsha lukahulumende lwe-veterinary services uchaza ngalo mkhuhlane.
Umkhuhlane wokuthi inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi nxa usakubhalisa kodwa ube kungenamakhulu kuyaba nethi sithi i-fever i-temperature libe yisithuthi inkomo uboya bumile abantu behama ukudla ikhathi ukwehlula ukudla ngoya kwesikhathi ukubhalisa amakhulu.
Uyaphambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo umemetheka njani kuzifuyo lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane ubangelwa yigciwane kule virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavala zangkhona zona kufana linikizwa ngamasithi ngama-biting insect njengama-mosquito yokhona olumayo ngesikhathi nangabe kuyachisa uma kuthe usuqhambukela umkhuhlane lo ezigulayo ziyelatshwa uyathiwa ngumkhuhlane i-antibiotic enjenge-penicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akula mahofisi e-veterinary services aseduze nalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 ekhesi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Sazini Malaba ohlala eBhilitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana laba. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eNgland kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama-projects ukwakha izifuyo, into ezifana nalezo.
Singathi ke uhlelo lolu lubizwa kuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje ujule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, e-England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe, ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kubana, hayi, asithi be-politics thina.
Yes, ngathi ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso leyi igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo, Baba Dube. Njengoba ngishilo ukubana siyathuthukisa omama, so ama-projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama-properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, besi 40 in this goat project, umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokhu silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babheke lokhu nguye babo sukume semsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi, lathi siyabambisana labo baba siyenze lathi siphakama njengembokodo.
Yes, so likwenza njani nxa ukuthi lingu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenza ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe
Yes, so ama-projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igroup ibele 10, 10, 10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa for example maybe $500, so every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50, $50. Sithenge lo okokuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kuye phela. So ama-groups la ebengu-4 esile 10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
Kusebenzeka kuhle kakhulu, kodwa uhlupho esibe lalo kancane ngoba futhi sizangena kuma-boergoats. Ama-boergoats lawa siyabe siwathenga kwele South Africa. So sibona ukuthi njengoba siyabe siwathenga okungani kukhatshana, kule nto zama-transport, ama-permit, into ezifana nalezo. So sasesibona ukuthi no, ngcono siqoqe imali. Imali liyana ingathi singaneno sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke ka-1 sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khonaphana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo kumele benze?
Bangangena through i-Facebook page yethu iMthwakazi Queen.
Unkosazana Sazini Malaba, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abase South Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.